Well, iqiniso elibona ngizimela ukuthi Relays ibi company lapha eZimbabwe ehlonikekayo eyaziwa njengekhampani elohlonzi ephatha kuhle izisebenzi. Kodwa kwakhathesi ke sokunanzela ukuthi i-Railways isingezinye ikhampani esingathi thina sahloniphi amalungelo ezisebenzi, ngoba nxa ungakhayela imithetho yezisebenzi i-Labour Act iyakufikizela ukuthi kufanele ukuthi izisebenzi ngenyanga ngenyanga zithole iholo lazo. Kodwa kwakhathesi ungananzelela labo abazibambileyo ama-authorities e-Railways lohlobo lokuthi abasaholisi izisebenzi, and phezu kwalo bengabaholisi bananzela kade sikhuluma kanje. We are like siyatshela ukuthi iphoso sebekuma 10-11 months behind ngeholo lapho. And lanxa sebehola lelo holo sizwa kuthiwa abanike imali egcweleyo, imali yabona inikwa half-half. So ngokunjalo-ke izisebenzi kunzima ukuthi zisile njani. Singakhohlwa futhi ukuthi nxa sikhuluma ngomumo weZimbabwe owezenotho yeZimbabwe khathesi kunzima. And abairailways bananzela ukuthi abantu abasebenzayo abalabantwana abafundayo abantu abafuna ukubhadala amarenti abanye abalazinto zabo ngabantu abahlala abantu abalojileyo kufuneka izimali ngenyanga ngenyanga. Kodwa-ke nxa kuyikuthi i-railways azisabaholisi, so-ke uzathola izisebenzi zigcina zingasela nto ezingayenza phandle ukuthi zime sibili zimise umsebenzi ngoba usebenzelanga ungaholi.
Kungakubangelwa yini njengoba siyabona ukubana yiyo yodwa inkampani yezitimela kodwa ithwele nzima njengamakampani ancintisanayo?
Ye, kodwa-ke kulokunye okufihliweyo kungale kwakhona ungananzela kathesi imigwaqo yethu le emkhulu amaroli la amakhulu okuthiwa agonethi zabona akhanye abonakala sibili ngohamba nge-false road mawarayi road uhambe e-Eastridge road amaroli la abonakala ikhanye ethele impahla edonsi khona phana kulapho kunarise kukanti aluba bekuqondwe kanti ngayi-railways yiyo encedi evuma ukuthi ithayile zompahla zezethwala amaroli amakhulu. Njalo-ke ungakudingisisa futhi amaroli lawo ngawobobani ungamangali ukuthi amaroli lawo ngawobobani ungatholi kulabanye abantu abahloniphekayo abalezikhundla khona beZimbabwe engxenye abalezikhundla kuhulumeni abasebenzisa lawo maroli. So ngokwenza njalo sibona ngathi thina kungaba lokungalesikhathi i-sabotage ngesikhiwa ukuthi because lo muntu oyenza ngabomi ukuthi i-railways ingasebenzi kuthi lezenzela ukuthi i-business iye kula maroli.